Soko izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 18 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa ulandela ukubhubha kwaba yisikhombisa 7 kwabanjwa abangamakhulu phose amane 371 igciwane le-coronavirus ngelanga linye. Elezambia selingene kumaviki amathathu okuzila owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda obhubhe izolo.
So usizo asinike lona luyisifundo kithi ukuthi nxa singabantu abamnyama kasibambane nini, sisebenzeni ndawonye, sithuthukisane, siphakamisane njalo sikhululane.
Izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezigoqela odokotela ezalahlekelwa izimpahla kuze kuthe izindlu zokuhlala kule ndawo zemukele izipho kunhlanganiso yebulawayo Queens.
Yithi omama bakobulawayo impilo xa siyikhangile isibhedlela sethu kobulawayo xa bevelelwa ibunzima lathi kumele sibe yingxenye yakhonapho ukuthi sincede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa kulandela ukubhubha kwaba yisikhombisa 7 kwabanjwa abangamakhulu phose amane 371 igciwane le-coronavirus ngelanga linye. Kumanani awethulwe izolo ntambama ugatsha lwezempilakahle luthi isigaba seMashonaland West njengensukwini yiso esibe lenani eliphezulu kwekhulu 125. Inani labahlatshwe ijekiseni ye COVID-19 lilokhu liphansi kakhulu ngoba kuhlatshwe abayinkulungwane lengxenye 1554 ngelanga linye. Luqala lolu hlelo kwakuhlatshwa abedlula inkulungwane ezilichumi 10,000 ngelanga linye. Eliwele Zambia umnumzana Edgar Lungu uthi ilizwe lakhe lizaba phakathi kokuzila okwamaviki amathathu kulandela ukubhubha kwakhe waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda. UKaunda ubhubhe esibhedlela izolo lapho abeselatshwa khona umkhuhlane wenyumonia. Ubesele minyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97. Iphephandaba lokule Zambia elelusaka Times libika ukuba uLungu wazise ukuthi phakathi kwamaviki amathathu la amaflag azakwehliswa njalo imidlalo yonke yokuzilibazisa izamiswa. UKaunda wadlala indima ebanzi kumzabalazo wokukhulula ilizwe lakhe wazoba ngumongameli walo wakuqala selithole uzibuse. Wancedisa njalo amazwe amaningi ase-Afrika afana leZimbabwe leSouth Africa ukulwela inkululeko yawo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mthulisi Hanana.
Silusizi bakithi ngokudlula emhlabeni kukababa uKenneth Kaunda. Noma silusizi sinjalo siyayibongela impilo yakhe. Sinanzelela ukuthi uphilile sibili waphosa wayabamba iminyaka elikhulu. Balutshwane sibili abangayibamba leyo minyaka 97 years. Noma kunjalo bakithi sidangele imoya ebuhlungu idabukile ikakhulu sikhangela ukuthi uhamba ngesikhathi sobhubhane okuzenza ukuthi le ndlela yokumphelekezela kwaba lesifiso ibe ngani ilukhunyanyana. Sidabukile, silahlekelwe njengabantu beZimbabwe, silahlekelwe silahlekile njani besadakhi, silahlekile njengezalwane ze-Afrika, umhlaba wonke nje jikelele ulahlekelwe.
Kukhona yini okungafundwa mhlawumbe ngababusi abakhona kukhawunta, ngitsho lozulu nje jikelele ikakhulu abatsha abangababusi bakusasa?
Kuningi bakithi esikufunda ngempilo kwababa uKhawunta. Siyananzelela ukuthi usekele kakhulu waxhasa abalolu benkululeko ekakhulu beSouth Africa labeZimbabwe ngesikhathi belwisana labancindezela abamhlophe labenketha bechabi emazweni wona la engwaqambayo. Ubaba uKhawunta besithi yena iZambia kayikakhululeki nxa abanye abantu abamnyama beZimbabwe labeSouth Africa bengakakhululeki. So usizo asinike lona luyisifundo ndokuthi ukuthi nxa singabantu abamnyama kasibambane nini, sisebenzeni ndawonye, sithuthukisane, siphakamisane njalo sikhululane. Ikakhulu sinanzela khathesi kulabo xenophobia eSouth Africa. Kumele South Africa ifunde ukuthi ukuze ithole inkululeko abayikholisa namhlanje yabuya kungenxa yokuthi kwakulabanye abantu abanjengoba uKhawunta besebenzisana lapho. So kasifunde nini kuba uKhawunta ukuthi khona singabantu banye, sithandane nini, isibe kwazi ukuthi hayi siyasizana lapha yana. Okwesibili abakhokheli lababusi bethu kumele bavume intando yabantu. Ubaba uKhawunta noma ubusi isikhathi eside, kuthe kufika esikhathini sokuthi afike kukhetho adliwe, wahlonipha intando kaZulu, wahlonipha intando yabantu, akazange athuma amasosha chaya abantu, akazange aqile, akazange abulale abantu ukuze avikele isihlalo sakhe sokubusa. Yikho engutshoyo ukuthi ababusi bakithi labame khonapho bayinanzelele ukuthi abalwele ukuthi abantu bakhethe bekhululekile. Nxa bengakhetha futhi kakuhlonitshwe lokho okukhethwe ngabantu.
Lo ngumnumzana Mthulisi Hanana olwela amalungelo oluntu ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezigoqela odokotela ezalahlekelwa zimpahla kuze kutshe izindlu zokuhlala kulindawo bemukele izipho ezibalisa impuphu, irayisi, amafutha okuphekisa kanye lezigqoko kunhlanganiso yebulawayo Queens. Inkampani ye-OK Zimbabwe layo isanda ukuthatha inyathelo elifanayo ngesikhathi uhulumende esithi indawo le izalungiswa kakutsha. Ukuze sizwe ukuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Bekezela Maplanka, isiphathamandla salinhlanganiso.
Esikwenzile empilo sihambise ukudla okugoqela impuphu, irayisi, icooking oil lokunye nje okuningi, lempahla zokugqoka ebantwaneni bethu abangodokotela abayihlelwa ingozi eyomlilo empilo. Thina sinhlanganiso okuthiwa yibulawayo Queens eyabomama kuphela, omama abenza imisebenzi yokuthengisa, abanye ngabasebenzayo, abanye ngabangasebenziyo. So inhlanganiso nje egucela umama wonke okobulawayo eyahlangana sabumbana. Singamabulawayo Queens sisho ukuthi thina sizindlovukazi zakobulawayo, yithi omama bakobulawayo. Impilo nxa siyikhangile isibhedlela sethu kobulawayo, nxa bevelelwa ibunzima lathi kumele sibe yingxenye yakhonapho ukuthi sincedise. Ngenxa yengozi leyi eyayivelile, ivelela amadokotela esikwazi ukuthi bangabantwa bethu njalo balusizo lwethu lwanamhla lakusasa, sabona kufanele ukuthi sihlangane njengenhlanganiso yabomama bakobulawayo, sikhuphe izimali, sikhuphe lezimpahla siyebanceda njalo ekuzweni kwethu sezuthi ulabantwana abancane abathi amathathu. So sizamile ngayo yonke indlela ukuthenga ukudla okuningi okungaba isilinganiso sokuthi impuphu ibe yi 385 kgs and then i-rice layo yaba yi 119 kgs. I-grocery esiyithengileyo sibili ibe i-grocery eningi ukudla okuningi sibili ukuthi ngokubona kwami bazachova sibili maybe izinyanga labo begwanisa ukuthi baphatheke kuhle.
Lwamukelwe njani ulolu
ncedo? Uncedo lolu lwamukele ngendlela emangalisayo ngoba ekuhambeni kwethu siqalise sahamba empilo and empilo laphana ngingathi abaphathi bonke abesibhedlela lokuzigaba ezitshiyeneyo zemisebenzi abagoqela umetroni unyamambi labanye bakhe abakhona phana but abasezigabeni eziphezulu khona phana esibhedlela bajabule kakhulu kakhulu basibonga kakhulu engingathi baze basifakela sibili lo mthandazo omangalisayo ukuthi into esiyenzileyo iyamangalisa singabomama ukuthi siphathisane labo phakathi kobunzima obungaka olubehleleyo.
Inhlanganiso yakho iyake iphathe imisebenzi eminye yokuphathisa kunsukana ezedluleyo leminyakeni edluleyo?
Sake saphathisa ke ekuphatheni kwethu ke besikwenza kuma individuals ebantwini esingathi maybe kule inye imuli esentumbane esasithengele igrocery ukudla every month sibahambisele sibanika imuli leyi yayiyimuli nje ekhanya engugogo ohleziyo labazukulu abalahlekelwa ngabazali babo. So ugogo laye wayengasebenzi abazali babantwana laba bengabazi ukuthi labo baqonda ngaphi banyamalala nje bese South Africa Goli. So ugogo wasebona ngabantwana sebefile sabanceda kakhulu izinyanga ezithize ezilandelanayo sihambisa ukudla okugoqela izimpuphu irayisi amachukela amaseba lakho konke nje okunengokwakudingakala.
Lo ngunkosikazi bekezela amaplanka isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Queens ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Omunye umama welokithi lenjube untombi kayise Ndlovu ubikwa wabulala umasihlalisane wakhe uNicholas Mavura obesehlale naye okweminyaka emine. UNdlovu waqamba emanga emapholiseni wathi uMavura wafika endlini esopha igazi elimele kanzima etshaywe ngabantu abangaziwayo wafela ezandleni zakhe. Iphephandaba lobulembo beintanethi elenewzimbabwe.com lithi umdlali wenguqu uMavelas Nakamba odlalela iqembu leAston Villa kwelengilandi uhlangane lomongameli Emerson Mnangagwa izolo esigodlweni seState House. UNakamba ngumdlali wenguqu owesibili ukuhlangana loMnangagwa kunsukwana ezisanda kwedlula kulandela uTino Kadewere odlalela iqembu leFrance laye oke wamvakatshela. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende engagcina evala idolobho lakoBulawayo ngendlela ye-lockdown ngoba abantu baqhubeka besephula imigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus. Leli phephandaba lilemfanekiso etshengisa abantu benatha bebuthene phandle kwezitolo ezithengisa utshwala. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Okunye ngingakhuluma ngecorona, hayi corona hayi akulanto okuthiwa yicorona. Corona libizi nje libekiwele yayikucatsha ngumunwe. I-United Nations ifuna ukuzenzela lokhu ekuthandana labelungu laba ama-China nama-Russia.
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7, njani nisaphila kodwa? Hayi, likhuluma noThulani wakwandlela oqhumuka eFlabuzi phansi kwenduna e-Osibasa. Ngithi mina bantu bakithi bakomthokazi, sicela luke livule ingqondo zenu nivule enamehlo enu ningalali hlukanani nezinto sezizana uPF nezi MDC whatever is MDCT whatever is MDC alliance must wake up and sibe singabantu abazimele votelani iqembu lemthokazi Republic Party liyagijima noZanu PF niyagijima noMDC izinto zesishoneni thina sisizwe sikamthokazi sizwe siyimele sodwa ngoba namanje sibiloke besihlukumeza kanje basihlukumezela khona lokuthi nasi sizwe sikamthokazi sizwe sikamzilika sika salobhengula kodwa nina nisagijima noMDC naboZanu PF wakwezwa kuphi ukuthi mina ngangithatha ngumntwana kamakhelwane uthi ngizohlala emzini wakho mina yimi ufanele ungise izinto zakho ngizozilungisa kanjani izinto zakho ngoba mina izinkinga zala ekhaya aziwa ngumnikazi womusa into leli yenza eligijima naboZanu PF naboMDC nabantu basesishoneni lizobafaka ukuthi libavotelwe amakhansela sithina sihlala la eGoli manje siyasokola la eGoli sihamba sihlangana nezinkinga la eGoli ngendaba zenu nabantu beZanu PF nabantu beMDC anike likhule mani emqondweni mani liwazi ukuhlukanisa into embi lento eright uyabona ngoba lento leli yenza ekho right bese ngiphendula wena ndoda wena mfono uthwena oMDC alliance naboMDC laboZanu PF alisakwazi ukuthi uvotele ini baba noma siwe cup you must use your mind you muse madula blanket uyeza baba ihlukana nezinto uzitshela ukuthi nawo MDC thina boMDC wathwad baba votela iqembu lemthwakazi Republic Party iqembu elikwazi ukuthi yilwele wena ungumasaka manje uyahlupheka ekhaya uyahlupheka manje usi abafuni abamakhelwane bakho noma kuzani baseGoli kodwa nizokhuma into zabo MDC uthona uvotela MDC what is chamisa is useless hlukana nabo MDC thihlukane nabo Zanu PF you must use your madula blanket baba
inkunzi emanxeba siyithulela isigqoko isilo sakwankomo nekula layo thina abakomcetshwa sithi nansi enye indaba ezisusize ezisubuhlungu inkulumo mayelana ngesikhathi ma kulwela leli lizwe esiphila kulona kubahuquluzi aphuma phi lamange esiwazwayo ukubana uhlangothi lwezipra lwalungelabo ama-war collaborators okuyinto engamanga aphindiwe ngoba besibancinyane ngaleso sikhathi ithine besibizwa okhinjani sigijigijima lapha nalaphayana sibancedisa obuti ma besuka lapha beya laphayana bebethuma ukubana siyebheka ukubana asikho yini isitha sigijime sibenje ngabafana abazithi hayi masibuzwa sithi hayi dinga imbuzi zakwethu okanti sibheka bona abamhlophe ukubana abekho kuleyo ndawo bese siyabuyisa ibuyisela umbiko ukubana hayi kuleli ya village kuhle akunalutho esikubonile obhuti bese beyaya so kanjani makuthiwa khona lena kwabe echabi khona kwakulabo jipa labo banibani kanjalo nje ababencedisana nabalweli benkululeko thina ke sikhona ngomunye wabafakazi balokho ngoba yebo kade bebeyimfishane ngalesiya sikhathi around about 9-10 years kodwa-ke bebesithuma obhuti sigijime nje sibhekabheke ukubana akunalutho olungabaphazamisa bese beyakhontinywa beye kuleyo ndawo kumbe kuleyo village abafuna ukuya kiyo ngokunjalo ayikho le nto abayibalayo so kuyindlela nje yokubona sebefuna ukubana benikane lokho abaza kunikana kumbe usizo lolo abaza kunikana ukubana abakubo yibona ababencedisa abalweni benkululeko nathi sikhona onenkani kaze kimi siqonda tshela indaba zakhe
sanibonani bathokazi abahle ninjani maqhawe namaqhawekazi kustudio 7 hawu siyabonga umsebenzi omuhle niwubambile lapho sinibiza maqhawe ngoba kufanele vele siyajabula kakhulu nibambe kanjalo ningabuyele emuva nizilethe indaba njengoba zinjalo nalezi ezifihlakeleyo ezingafanelanga zirilizwe liyaziletha siyabonga kakhulu khuthaza abantu bakithi abakomthokazi ukuthi ababe nesibindi njengawo wonke umuntu wasemathebeleleni osethe wazwi izwi likamqondisi moyo wemthokazi waphakama wathi yes yikho besivele sikulindile lo singagidela amashona ingoma zabo sichaya size sichibilike ugidi ingoma zesishonene emashona lendi leHarare uyeko kwakini kwakini umunga wakoncube yenza kwakini ngapha emathebeleni ndikwancube hlukane nento zakochamisa hlukane nento zakomnankagwa sinalo uhlobo nabo labantu yenzani into zakini zakudlovu ngapha kini emathebelelendi yeah akekho umuntu wakochamisa emathebelelendi noma ungajikeleza yonke ikhona emathebelelendi angeke uze umtholi womuntu wakochamisa hlukanani nokuhlinamathelana nabacindezele basicindezele labantu naye lotshe umonzora lo bagcwele abantu bakithi esindebeleni abafuni isikhululeke babhizi ngemali bona baagenest imali sithi phumane entweni zokuba agenest imali ningene kwezepolitiki ngoba nihlose ukuzokhulula abantu bakomthwakazi emathebelelendi lingene kwezepolitiki ngoba lihlose ukukhulula abantu bakithi hayi ukungene kwezepolitiki ngoba ufuna imali ufuna ukudla yekani istyle seni leso nanku umnankagwa uqalile isitori sokuthi ufuna ukuthi wonke umuntu wayesezambia nongalwanga nababephekele abantu bebhalisele ukuhola imali le athi uzoyinikeza abantu ibutsotsi bokufuna amavoti 2023 libe be careful yekani ukurojwa ngezwidini ngabantu abadala bahlanya abantu bakithi bathandela intaro zezano hey umnankagwa enzofanayo hey umnankagwa uye lo wayebulala abantu bakithi ngegugranda hlukanani nento zezano abantu bakithi singaka sesiphinde singaze siqabane sodwa ngoba ngiyayibona iyalapha ukuthi sogcina siqabana sodwa yekani ukuba proud ngabantu basemashonaland siyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp angelani lokwenza le Studio 7. Inombolo zethu ngu +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho ozakwenza ukuthi ilanga lakusasa elokunanza ukukhululwa kwabensundu ebugqilini elithiwa June 10th kumele libe likhefu minyaka yonke. Sokule minyaka eminingi abensundu bezama ukuthi leli langa linanzwe njengekhefu. Kolunye udaba lokhu zivulwa kancane kancane indawo kwelemelika kulandela ukwekethiswa kwemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Jerry Twala Jackson ohlala esigabeni seTexas. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani khona ledolobheni leHouston lapho ahlala khona.
Emsakazi nxa sikhangela umumo ngendaba yomkhuhlane ngithi igciwane leCovid into lokho kuseme manzonzo noma indawo ezithile lapha lalapha sezivulavulile kanti njalo baningi abantu asebeye bathatha ke ijekiseni enqabela lomkhuhlane phecelezi iCovid vaccination ngakho ke into ziyazitshintshatshintsha nje kancane kodwa hayi lokho kusavalile indawo eziningi
belokhu ubegqoka yini amamask abantu njengoba sisizwa kuthiwa ezinye indawo sezivuliwe njalo abantu sebevunyelwa ukungena bengela amamask.
Nxa sihamba phandle lapha sinezele ukuthi abantu abaningi belokhu besayigqoka sibili imask kukanti indawo eziningi ngathi ezifana lamavinkili kuthi izitimela lamabhasi athwala abantu nje uZulu alokho esawu aqakathekisa umthetho wokuthi abantu kabafake izifonyo phecelezi amamask ngaso sonke isikhathi ngoba but umkhuhlane usasekhona kawuphelanga tu ngakho nxa ulapho uhlangana khona loZulu nje lokhu bekubalulekisa ukuthi ke umuntu kafake isifonyo.
Umkhakha wegciwane omutsha lo esizwa kuthiwa iDelta ibizo lawo kuthiwa ungani lobukhali selikelezwa ngawo yini khona ngapho
leli gciwane ke abalibiza ngeDelta okukanye ekuqaleni iqale libizwa ngokuthi Indian variant valitshintsha ke kuDelta lapha besingakezwa lutho ngalo singake izwa imbiko engabe ethi yona lingabe selifikile lapha lokhu silizwela kwamanyamazwe anjenga kwele South Africa lakhona ngale lapha elasuka khona kwele India.
Lo ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Houston esigabeni se Texas.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Namuhla kuhlelo lwethu olwendaba zokhetho sixoxa nengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana George Mkhwananzi. Sihlaziya umumo okhona elizweni lokuthi ukhetho luka 2023 ulubona lungahamba njani ikakhulu esigabeni seMathebeleland.
Ngesimo ibandla leMDC elikusho alinawo amandla ukuthi lingalwisana lezano, liphelile du, akukho elingakwenza ukuthi limelane lilwisane noma linqobe ibandla lezano. Kodwa ke akutsho lokho ukuthi ngeke kube khona elinye ibandla elingasuka liphume ngaphansi kwengwane yeMDC from A to Z, lizimele eceleni bese liqala ukuthi kube yilona elithobelana lezano. Kungenzeka libuye kube khona ibandla elinjalo lilwisane lezano linqobe kusiya ngokuthi abakhokheli balo ngobani. Ngileqiniso mina ukuthi uma laba bantu kade belandela uChamisa asebechitha-chithwe imithani-thani yokwenza kukaMnangagwa ethenga abantu be-MDC abafake amakhwapheni akhe bengakutholela icebo lokuthi balwisane lakho. NgokwaseZimbabwe, ngokwepolitiki yaseZimbabwe, umbangazi waseZimbabwe, bangaba khona abantu abangamlandela anqotshwe uMnangagwa umuntu ongenamandla, umuntu ongela popular support, umuntu ophila nje ngokusebenzisa ukuganga lezi ndlela nje ezingcolileyo zokulwisana labantu abaphikisana naye.
So kuke kwakhulunywa lapha ngebandla lezaphu, abanye bebona ungani lingaba lamathuba angcono kukhetho olulandelayo. Wena ubona njani amathuba leli bandla?
Ibandla lezaphu okwalo sekwaphela. Waphela ngaphansi kobukhokheli bukaJoshua Nkomo. Akukho okunye okuhle okudlula lokhu okwake kwehlela izaphu okungenzeka manje okungadlula lapho izaphu yafika khona ngaphansi kobuholi bukaJoshua Nkomo. Konke lokhu esikubonayo ngamandlwane akungeke kuphinde kwenzeke ukuthi ibandla lezaphu lithole any support eMathebeleni noma kuphi. Ngabantu nje abalokhu mhlawumbe besa phethwe ukufisa kwakukhona kudala kodwa ngeke kuphinde kwakhe ke kube khona. If ngaphansi kobukhokhelo obunjengoba kaDumiso Dabengwa obesaziwa eyisahoho esikhulu kakhulu kumbali yezaphu, izaphu ingakwazanga ukuvuka ithole idobhadobhe nje okuthile. Kuyini osokungayenza ivuke manje ebantwini abangaziwa muntu abangaxhumananga lembali yokulwelwa kwelizwe ngoba yikho lapho izaphu eyaziwa ngakho. Lokho okunye asigcineni imbali yezaphu njengabantu begcina amathambo abo esemkhulu, akulondoloze kahle, sihloniphe, singafuni ukuthi sivuse emangcwabeni sithi isilwele izimbi zanamhlanje. Kwaphela okwayo ngeke phinde futhi kube khona.
Abakhona njalo abathi ngokwenzakalayo elizweni kakhulu esigabeni seMathebeleland singabona lebandla leMthwakazi Republic Party lalo lidobhadobha ama-seat lapha lalaphaya. Ungakubona kusenzakala yini khona?
Kusiya ngokuthi ukhankaso lwabo balomisa kangakanani, njalo kusiya ngokuthi imali bayayithola na yokukhankasa. Umhlaba uvundile kwelaseMandebeleni. Abantu baseMandebeleni bahlukunyezwe kakhulu izano, bathathelwa into yabo yonke, baphucwa konke ukubenza babe ngabantu, basenanhlonipho abayiphiwayo, basele nje beze. Yikho ke iMRP uma ingakwazi ukuthi ingene idikitele isebenze zonke lezi zikhalo lezidingo zabantu beMathebeleland, ithole le mali yanele ukuthi ikhankase, ingaba nakho ukuthi dobhadobhe lapha lalapha. Mhlawumbe umbuzo sokungaba yikuthi uma izithe yaluphiwa lolo sekelo izokwenzani ngalo ukuze ilwisane nalezi zinto ethi sezenziwe izano, ngoba osekwenziwe izano lo mbuso wezano kusukela nje ngo-1980 eMathebeleland kubi kakhulu, ukuhlasimulisa umzimba. Abangaboniyo bangacabanga ukuthi yonke into ihamba kahle. Izwe lasemathebeleni lithathiwe. Lithunjiwe uma ngakubheka ngaleyo ndlela. Yiko ke iMRP ilawo amathuba okuthi uma ize kahle yawuthiya kahle umjibila wayo ibambe.
Lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe besixoxa laye kuhlandla lokucina lengxoxo yethu ngamalungiselelo okhetho luka 2023. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa kulandela ukubhubha kwaba yisikhombisa 7 ngelanga linye. EleZambia selingene kumaviki amathathu okuzila kulandela ukubhubha kwaye ngumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda obhubhe izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.